ungayifananisa le United States dollar ngizathatha nje umzekeliso wodwa i-divorce namhlanje nxa umuntu efuna ukudivorce umkakhe efuna ukubhadala imali lo society ithi nxa i-divorce leyo ingaphikiswa abantu bevumelana kumele ibe yi-18,000 RTGS 18,000 for umamangala kodwa ungananzeleli ukuthi i-18,000 leyo nxa usuyicompare le United States dollar uzananzeleli ukuthi okwanamhlanje i-18,000 leyo maybe ilingana le maybe $900 in the 1,000 United States dollar. Ikanti kudala sesasebenzisa i-United States dollar njengemali esebenza kuleli lizwe. I-divorce, that same divorce, ibiza costa umuntu $1,200, same divorce. So uzananzelela ukuthi nge-bond kwi-RTGS dollar, i-18,000 yanamhla isilingana le $900 ye-United States dollar. Okusho ukuthi in real terms, i-divorce yakhona leyo isiyehlile $400 or $300 United States dollars. Kodwa ngiyakuvuma yini ukuthi nxa uyikhangela imali yakhona, imali eningi kakhulu, abantu ngiyakwazi abantu ngabayesikhona.
Bakhona abanye kade besibuza lapho kubana kanti vele wona amaloya azabhadalwe imali yonke eningi kangaka, bathini bona ukuthi bayehlise ngoba abazwisisi ukuthi yabe isiyangaphi.
Njengoba bengitshile ukuthi ungakhangelisisa sibili ukuthi ivalu yakhona yena le isisindo semali kakhona. In real terms imali iyehlise. So, ngoba thina ukuthi size sifike kumali yona leyo, what Law Society does, iyakhangela ukuthi i-region yona isayi-charge njani. E-South Africa, for instance. So, uzananzelela ukuthi ama-charges aweZimbabwe, lawe-South Africa, lawe-Zambia, e-SADC nje yonke. Loba nje engehlukana nje mpita na, ayahambelana. Akumelanga ayehlukane kakhulu. Asikompare labo Britain namanye amazwe aphambili, sikompare lamazwe awakhona apha nje ku-SADC.